Siyalamukela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni? Lokho ukholo lukhona.
Abantu ekhaya bayathandaza, kuyagcwala. Ngoba siyiyo impilo ukuthi uNkulunkulu akusibone. uNkulunkulu akusibone. Faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele zikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni kuama-Pentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala, everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufaneleyo kulabo abaya kubaprofethi lalabo abakunkonzo zakudala ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo.
Ikho engakubonayo mina khonokho ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Nga-invite ukuthi ngithumayele one time, I ended up ngithumayela ngu-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibheli usiya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuya ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abraham yini? Lami ngavela ku-Abraham. Ayisibo ma-Israelites yini? Lami ngingum-Israelite. I can even claim more ukubedlula bona ngoba mina lokhu ngisebenzela uNkulunkulu, ngilala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngilala ngingembathanga, all those things. But what esele thorn eceleni yakhe lapha kulento eyayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe, kwathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. UNkulunkulu wathini? Just wamtshela ukuthi khona i-grace yami it's sufficient. Indaba yokuthi iphawu uyayizuza nxa ukupositione ye-weakness. Wabuyela kwesibili, wabuyela kwesithathu. Usually abantu abaningi nxa sithandaza, siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela ungincede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu. Ungabona kungenzakalanga usukuya, he uNkulunkulu yalokho nana ukwenzanga, ye ngicela kulokhu kwathini. Nxa usubuyela kwesithathu, it's even worse. Ngoba abantu babefuna ukuthi umuntu yabo usithi ngingayenza so, uNkulunkulu uzangenzela lokhu. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle statement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's really a simple denial of saying no. Ngoba really, you're not the only one who have said no to. But amandla onalawe ngunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho manengi kakhulu kwedlula ukuthi nganginikile lokho okucelayo. Ngoba Paul was able to do all things eku position of weakness, eku position yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they've gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Ungabachiyela liphi abesifazane kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba abaningi ukuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone. Into yokuqala ukuzamela ukuthi siyibone, asikhangele nini ukuthi i-government le ezayenziwa put together i-cabinet le iyabe i-cabinet enjani, because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesibili, omama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibheli yenu bomama, libali istori kaLot, libali istori kaHana. ULot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, ULot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina ulothi esithi hayi ngale kangikhola ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyani idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobho leli lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobho leli lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani, ukuthi ngizowa lapha agcine siyakhona ulothi. But it was faith, ngokwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzange ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go, umlilo uyabuya. Uhana wayevaliwe nguNkulunkulu ukuthi engabi labantwana. Wathandaza uHana wazi wathi kwelinye ilanga esensontweni khona ngapho lapho ababayinikela khona izinto, wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona. Wagcina esithi kathi indaba udakiwe ngoba ebona umlomo wakho uqhuqha. Wamtshela wathi hayi, angidakwanga, ikuthi kule zinto ezingikhathazayo ngiyathandaza kuNkulunkulu wami. Umkhulu wakho napho wathi hayi, ngikhole uNkulunkulu uza kwenzela usizi ngokuthandazwa kwakho. And for sure uthe esuka khonapho she had peace. Listen, kazanga tshelwe ukuthi khona uzaba lo mntwana. If you read it, wayengadli, wayengahlekile abanye, wayengathini, kodwa uthe eseqedile khonapho wahamba wafika wajoyina abanye, wadla wahleka waqalisa ukuxoxa engatshelwanga ukuthi usuzaba lo mntwana. It's peace that comes from God. You have to be content le situation ekhona ngoba sure sonke singake savaleka eZimbabwe kuyasala sokulobani. I would certainly encourage bonke mama ukuthi let's have faith, let's continue to pray, and we hope and we are praying for Emerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha.
Sibongile kakhulu kuba lawe kuhlelo.
Thank you. Ngiyabonga bomama, ngiyabonga.